kona ke masika phezulu etabezi singavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni umasika phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele laphana mohati wathi ngoba okokuqala owacala wenza i-press conference wathi dinaya mpela walandula wathi hhayi mina ngiyazi ento ekhuluma ngayo lapha i-voice chronic but ma usubheka ke mukubona nawe sesiza-ke manje mohati I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ubuye uthatha ukukhuluma indaba ehlukile sisithi wena hhayi sesisuka lokhu lanokwasha amaqatha kwasala umsobo so angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angenza kuhle lapha but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthiwa bamjimbile masebenzisa indebele ingoda zisebenzile zambamba uthe bona ukuthi awusebanjiwe unyawo washe wavuma nje ukuthi hhayi lapha sengibanjiwe waseposwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda kanibinge yakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena kuza vela kusasa ukuthi waye khithiwe ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100% but umkhishiwe-ke upresidenta ukuthi wakwazi kusasa ukuthi khishe lwenze kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana ukhumbula indaba kaphakathi ncube iphosa ifane nje lale ukhona bemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abasha abantu bemhlezi ibhobho
kuzwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba mnumzana Chuma
into emfuna ukuthi sibuyelele back ukuthi i-press conference eka baba uMohati ukuqala wakhuluma ephuma egcekeni ukuthi hayi abantu ababangicambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuyele bekhuluma amazwi afana nayo nalawo futhi hhayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ize sifike phansi kwendaba le esiqoqeni sendawo ubana isuka ngaphi ifela na kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okutezinna angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi na lebe ngiyo ekuba ngumsekeli wakhe pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada isiphansi phezulu ngami songizegcina ukululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lo nguyo ongifake khona phana le yami nale isilulazekile pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ngikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esakugcina kudala yibudoda esiwufunayo
baba Ndlovu ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona
yikho phela njengoba esumzukulasimi siyabonisana kodwa ukudlala idrama le ukuthi vele kuzayenzakala so then uzaresign usibe sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena nganje kwamanga washo futhi wathi angiyi ndawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamqama ngegama umongameli welizwe so ngezinye indlela siyabe sirongweni manje sesikhonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye thena kuye ayiresigna ndoda I don't abantu laba bayakhuluma vele esikubonayo ikubhubhudla kwamali phezulu abona idata mali hamba kubona nje izinto zisenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there khona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana kuthiwa hhayi wenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hhayi noma zokuthiwa izani siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hhayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kulula ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisiko akaresignanga bengakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu kulicabanga ukuthi waphonga ukuhlala ehofisini wavuke thena wathi ngiresign aw mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile beyithu
hhayi kuyozwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma
ngiyabonga mfowethu Gandhi well ama-conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba uMohati njengomsekeli ekamongameli ebengeke wathi isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and andiyabona ukunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isafu ngizande siyadlula masinyane kodwa ubusuku into yona no kuloku kugade imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi ikelake ngima eceleni kodwa njengoba emile eceleni siyana nti ume ehofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloku njani uloku ekhona pho ke nxa abantu besitona kumbe mhlawumbe kumbe ulahle isiyombu yezwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku namandla sibili anjiwa ngoba yiyo phela leyo kuthiwa yi-ruling party yangkhona okutshengisela ukubona even kunomunye ongena labana uyabe uyezoripota ngaphi khonaphana ephathini kwapha angithi so amandla-ke abeloke khona isifunda sakhe uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo.